So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 15 kuNtulikazi 2019 ngontungamili inkomo kweze kuseni namuhla izisebenzi zikahulumende zizahlangana lomqhatshi wazo namuhla kukhulunyiswana ngodaba lweholo ababalisi besithi kumele bakhwezelwe iholo labo lifike ku 4600 Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi uZulu kumele ahlale ezilungiselele ukungena esitaladeni etshengisele phezu kokwehluleka kukahulumende ukuvuselela umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zikahulumende zizahlangana lomqhatshi wazo namuhla kukhulunyiswana ngodaba lweholo ababalisi besithi bafuna elabo iholo likhutshulwe liye ku 4600 ngeviki ephelileyo uhulumende uke wahlangana lezisebenzi zakhe phezu kodaba lolu wathi uyenelisa ukuzengezelela iholo ngamadola apho seyafike kukhulu i-$97 kuphela kodwa ziyalile izisebenzi ukwamukela imali zisithi incane kakhulu sibuze isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi ezimtha umnumzana Sifiso Ndlovu ngomhlangano wabo wanamuhla
umhlangano lo sikhangelele ukuthi uhulumende aze lempendulo ethuthukisa lokho ayethe ulakho esikhwameni ngeziki edluleyo. Nanku phela leyo mali ayefakile i-$97 yadliwa izisebenzi basebesithi bona kababuyeleke bayebona kwabakhulu babo ukuthi bangabathini. Sikhangelele ukuthi babuye bethe thuthu lelo holo abazalo belithwele. Okwenza ngokuthi ke sikhangeleleni thina sikhangelele ukuthi imali engaphiwa izisebenzi kayithi phecelezi isondele kakhulu kule imali esithi thina i-rate ye-RTGS nxa siyikhangela le-United States dollar. Nanku phela yizo izinto esezilethe ukuthi intengo zempahla eseZimbabwe ingathi iqansile. Okutho ukuthi izisebenzi ngeke zenelise ngaphandle kokuba zithole kunalokho.
Yimalini kahle nxa ungayibetha?
Nxa sikhangele thina ngokusolakala kwemali ezikhwameni zethu, sikhangele ukuthi uhulumende ngawe uyasukuma nje kancinyane ayefike khonaphana kose emalini yabo ku-4600. Nanguphela nxa sikhangela igrosari efunakalayo esingathi thina phela yindleko ezifunwa ngumuntu osebenzayo oswelayo, kukhangelele ukuthi ngaye kathesi impilo yakhe ngaye kulelo banga. Nxa ethe wehluleka uhulumende kasondele kulelo nani ukuze atshengisele ukuba ufuna ukusikhupha ebunzimeni lobesikiwo. Ukwehlula lapho kungabe sokuyinto nje elobuphoxo phakathi. Sikhangelele ukuthi uhulumende alethe impendulo engasukusisebenza.
Abanye bathi kungehlula lezi nkulumo sebekhalala umsebenzi. Lina limi ngaphi njengababalisi?
Ngifakafike ukuthi sizakhalala umsebenzi. Nami phela uhlala sikhuluma ngokukhalala singazange siqoqane labo ababalisi abayiba kumele bakwenze lokho. Kuyabe sokufana lokuthi nje sesibuye sabuya safaka nje imbongolo phambi kwenqola zona zingakabotshwa. Kanti okwamanje usikhangele ukuthi sikwenze ukuthi thina ngaye uhulumende uyancedisa athuthukise lokho ukuze kungaze kwafika lelo banga lokuthi abantu bazizwe sebecunuka, bazizwe sebefika ekukhaleni imisebenzi. Kodwa okwamanje-ke thina sikhangele ukuthi umhlangano ngokwe-procedure evele ikhona nxa kulandelwa inkulumo yokuthi kumele ibe mthathu nje umhlangano. Ngakho sikhangele ukuthi nxa besiza baza le nkulumo nabo ezakwenza ukuthi sikhanye siqede lokho ngoba akuncedi ukuba sihlala sisenkundleni sikhuluma ngento esegcekeni.
umnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso yababalisi ezimtha. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo yena uthi uhulumende kumele akhwezele izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso ezisifunayo.
Okuqakathekileyo nje ukuthi aluba uyalalela okuthiwo ngabantu, uyalalelwa okuthiwo zingcitshi, ayenze khonoko okufunakalayo. Sibona nje labo ongani uyabathemba abe IMF abe World Bank bayakhonona ukuthi kalandeli ngendlela abamcebisa ngayo, kube lalabo labo angani bayamtshaya ihlombe kwesinye isikhathi bengamtsheli iqiniso abamabhizimisi. Ungakhangela abamabhizimisi nxa uhulumende khipha ama-monetary policies kumbe imithetho ethize, ngabakuqala ukumtshaya ihlombe akokuqala ukuthi uhulumende wenze okuhle okumangalisayo. Kodwa esikunanzelelayo ukuthi ubona nje abamabhizinisi kuyibo asebeza khala njalo bekhuphula intengo yezinto, kabafuni kumtshela ke uhulumende ukuthi uyaphambanisa kumbe kuyesaba, asikwazi. Kodwa ke lokhu okwenzakala phakathi kwelizwe akusimangalisi. Sike sakutsho ukuthi yikho lapha umnotho oyakhona.
Emhlanganweni wanamuhla lo ubona kusiba lokuvumelana yini uhulumende senelisa ukupha izisebenzi zakhe imali eziyifunayo?
Asiboni nje uhulumende egwanisa ke ukubhadala ke esingathi i-living wage ngaphandle kokuba atshintshe izenzo. Siyaprinta phela imali ukuze akwanise ukuthi aholise izisebenzi zakhe. So ngokubona kwethu akusoze kube lesivumelwano, singabe singathi ngesilungu a short term arrangement. Kodwa sizabona nje ekugcineni ingxenye izisebenzi zikahulumende zisamukela nje khonoku ababekunikiwe. Akusoze ke kuba hambise ndawo. Sizabona futhi bebuyela futhi etafuleni besiyakhuluma. Babe lokho bekhuluma bephindelela esingathi i-collective bargaining arrangement engapheliyo, ngokuthi uhulumende kukhanya ngani okwamanje kakenelisi, akalamandla ukuthi engakwanisa ukubhadala ama-minimum wages.
Lina njengeZCTU like lakhuluma ngokuqoqa ukutshengisela ezitaladeni, luhamba njani uhlelo lwenu lolo?
Siza bizela amalanga alandelayo ukuthi siqala nini ke lokhu ukutshengisela. So inkulumo zethu ziqhubekela phambili, sizama ke ukuthi sichasise okusobala ukuthi yikuyini ke okusibangela ukuthi sitshenisele, ngokuthi abanye bangabone engani siphonkulwa lohulumende wabo kumbe iphathi yabo. Sizama ukuchasisa ukuthi hayi, indlala ibuyanga yibo obenza nje sitshenisele, asilwi lo muntu.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa sekhuthaze abasekeli bebandla lakhe ukuthi behlale bezilungiselele ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela ngokuthula esitaladeni, besola uhulumende we-ZANU-PF ngokwehluleka ukulungisa umnotho welizwe. Ekhuluma emhlanganweni ongenwe izinkulungwane zabasekeli be-MDC emaswingo izolo, uChamisa uthe ibandla lakhe lizatshengisela maduze nje. Wengeze wathi i-MDC ifuna kuqhutshwa inkulumo phakathi kwayo leZANU-PF ezizaletha inguquko kundlela ukhetho oluphathwa ngayo.
Ma-reforms atuda mnyika muna hase kutamba nawo. Toda kuno sandro ana zekite independent. So that we make sure my elections are equal, my elections, Jai, we're going to
Inguquko esifuna kayisiyo yokudlala. Sifuna ukuguqula iZEC ibe yikomishini ezimeleyo. Sifuna ukhetho lukhutshwe ngemfanelo kungela ukugqilibezela. Izinduna kumele zisebenzele wonke umuntu, akumelanga zibe ngeze-MDC kumbe ezezanu-PF. Kumele ziqakathekise abantu, zingathathi kuhlangothi. Yikho esikufunayo njalo emapholiseni lakumabutho. Socha ngale lizwe, ayisilo lezanu-PF. Izanu-PF yakufundisa inzondo. Socha akumelanga libulale kumbe ukutshaya abantu, kumele libavikele.
Tyisa mama, tyisa! Gukula!
Umnumzana Nelson Chamisa ekhuluma ke lapho emhlanganweni awenzele emaswingo labasekeli be MDC izolo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba lekroniko lithi kulowesifazana welupane otshiye izakhamizi zikhuza umhlola ngemva kokugana isithembo samadoda amabili. Iphephandaba leherald lona lithi uhulumende uphakathi kokudinga indlela zokukhuthaza ukusetshenziswa kwamandla esola njengoba amagetsi esilela elizweni. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibona nizihlobo, ngiyacela laba bantu ukuthi limfakele indaba yami le emoyeni. Nilohlupho olukhulu lomntanami engilaye lapha ekhaya wetheswe enye into. Ngicela limfakele emoyeni, ndinga uncedo noma kubani la kubani noma church noma belapha ngesintu ongangcedisa kulolu hlehlo uhlupho engilalo. Ngiyacela mthakazi, sendubekile ngisakwazi ukuthi ngiqonde ngaphi. Ngicela nje lingifakele indaba le emoyeni. Umntana wami bamfaka umethesi into elala laye emenza umfazi. So inombolo zami zithi 077-401-26-22. Ngihlala eKhesi, ibizo lami ngingubekezela Sibanda.
Salibonani balaleli baka Studio 7, lo okhulumayo ngusitamusiki. Nangishilo kwenye inkulumo yami eyadlula ukuthi abantu bemathebelelende abakamthwakazi abakawutholi uSibusiso. Nanku kulokho kuyenzeka, kuyabonakala ukuthi eqinisweni uSibusiso asikawutholi. Ngolwesihlanu lolo lwedlule, nangu kansila uKambarami esiyahlukumeza uDube ehofisini lakhe. Igunya likaKambarami liyabonakala ukuthi ligunya alithatha ku-tribal supremacy ideology le abahamba ngayo bonke abantu beMashonaland, abeza ngamaphathi abo bazenze sengathi bangama-saviors abantu bakithi emathebeleleni, kanti bona bayazi agenda yabo ukuphusha i-1979 Grand Plan. Mina ngifuna ukuthi ngikhuthaze abantu bakithi emathebeleleni lingaqali ukuqilwa liluthwa ngamashona besiza lamaphathi abo emathebeleleni bethi bazolisiza. Nxa besiza lamaphathi abo bafika bekhuluma izindaba ezibizwisa ubuhlungu ezeguground bethi bazolimela. Kodwa nxa selibakhethile khangelani ukuthi benzani. Okambarami bendaba iyasho iBhayibheli ukuthi ibusisiwe indoda omgodla wayo igcwele abafana, ngoba isithaba sihlangabeza sisekude. Basihlangabezile abafana bakithi isitha sisekude. Mina ngithi phambili ngomzabalazo, inkululeko isiseduze bakithi.
Hayi, into eyenziwe ngu-acting mayor ayikho right, ayilungile. Kumele abantu bayiqondise, kumele akhuzwe kusasemanje before amile impande nomsila, ngoba uya actor, umeya akekho sesifundweni. Into eyenzile uyabonisa ukuthi bana kunehidden agenda. Ikhona into abaphezukwayo. Ikhumbule kudala bemfuna ukulawayo. Ukuvele kunomkhuba ukuthi ubulawayo ukukhokhelwa njalo ukuphathwa ngabantu babo ubulawayo. Qale nje manje ukuthi bana kube nabantu abavela kwisindawo eMpumalanga sebethola imisebenzi. Siba ukhansela kobulawayo. Sekuyabonakala manje ukuthi hayi ukhona abaphezu kwakho. Yebo siyazi i-challenge ikhona ukuthi abantu bawubulawayo sebesemazweni. Kodwa basusa ngene yiyo phela le nto basusayo. Ukuthi babe lokho bengatholi imisebenzi. Lokho befakana kubona abavela ngaphandle abavela eMpumalanga. Kodwa namele inazelelwe, mele inazelelwe mele icelwe. Ubulawayo mele abe ngabantu bawubulawayo. Ikho nje amanye amabandla esithi devolution of power. Basho into ezinjengalezo.
Salibonani linjani okhulumayo umkhokheli ngithanda lami ukufaka kwami umbono kodwa ke wayesuka ukuthi kulokubandlululana khuluma ngendaba ye city manager wakobulawayo lo ocotshwa ke ngu-assistant mayor u-acting mayor into emele abantu bayibone kwamanje asuke ukuthi ke kumbe sesibandlululana njani into eyenzakalayo into eyenzakalayo abantu basemathebelele nduma bengahlalela inyawo bahlalela izandla bengathi kababoni lo nyako siyaphela kuyabo kungela nto abanayo cause abantu basempumalanga sebefuna ukureda yonke into ibe ngaphansi kwayo cause kunabantu thina esiphila nabo abasempumalanga ngababiza njalo abane abathi uma umuntu wese ngapha eMathebeleland kulento esolwayo uzwe bafaka igama lokuthi sizolicotsha sizolicotshe elizweni lethu libuyele ngenyawo lapha labuyakho into enzakalayo ke leyo cause u city manager kumbe u town clerk ayisiyo oleta ilokhaneni izulu and izinto zenzayo uzitshelwa ngomeya.
Hello, ngiyalibingelela lonke basakazi nabalandeli be-Studio 7. Ngiyabonga namunca engangena kuhlelo okukhulumayo ngo-Give More Ndlovu kwelenkayi komnyama ubambile. So sami isikhalazo nje bengithi isiphawule namhlanje ngizwile kakhulu President wethu Neseli Chamisa uyakhuluma lapho ukuthi ke bonke nje abalandeli kufanele ukuthi betshengisele ngomumo khona manje eZimbabwe manje lokhu lathi sikuchayela ihlombe sibili ukuthi abantu ngenxa yohlupho olukhona kumele kutshengiselwe kakhulu ngenxa yokuthi uhulumende esinaye manje akasenzeli kahle ngoba sithwele nzima zonke izinto zenzima. Uma uvuka nje ekuseni konke ubunzima kuyaqala umumo ngapha umanga kahle sibili hayi kunzima sibili hayi. Ngiyabonga igama u-Give More Ndlovu sasipho kuhle from Kayi.
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa kusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Russia abophe abantu abangene esitaladeni izolo betshengisela phezu kokuvinjwa kwabamabandla aphikisayo ukuncintisa kukhetho lwamadolobho oluzayo. Kulentatheli zindaba yakwele Afghanistan ebulawe ngabantu abangaziwayo ngolwesihlanu. Isidumbu salintatheli sitholakale simanxeba-nxeba. Kuhlandla lendaba ezihamba phambili eMelika namuhla siphatha udaba lukamongameli Donald Trump yena osichotozwe kakhulu ngabanengi ngemva kokutshela abameli bebandla eliphikisayo elama-Democrats edale lephalamende abavela kwamanye amazwe, abavela kwamanye amazwe bebancane kumbe abalabazali abadabuka kwamanye amazwe ukuthi kumele babuyele emazweni abo. Abanye bathi lokuveza sobala ukuthi uTrump ukhetha ngemihlobo ngoba abantu akhuluma ngabo bengabansundu kumbe abukholo lwesiMuslim. Sixoxele sale sizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika eTexas, umnumzana Gary Twala Jackson.
Ngamagama abuhlungu lawo njalo ngamagama abonisa ukungahloniphi abanye abantu. Umnumzana uTrump kabahloniphanga labo mama akhulume ngabo njalo nxa ethi kababuyele bona emazweni akubo. Bangophompesa umane kanjani nxa kuyikuthi kakusibo balapha. Okwenza bafika kulawo maposition abakuwo kuyikuthi bayisebenzisa izizalwane zalapha. Imvelaphi yabo kayinani lokusebenza kwabo. Mbona ethi kabahloniphanga laphana kakhulu sibili njalo kufanele ukuthi ngabe amandla lawa awadlalisayo ethukana kumbe echothoza abanye abantu asebenzisana labo sopolitiki ngabe wasebenzisa ukuthi ahlale phansi. Akanakana amadinga ngono okuxazulula ihlupheko zalapha elizweni leli alikhokhelayo, hhayi ukuthi mhlawumbe abe khombimini wabanye abantu ekhuluma kabi ngabanye abantu.
Abanye bathi amazwi kaTrump la aveza sobala ukuthi ungumuntu olenkethabetshabi injalo ongayihloniphiyo eminye imihlobo yabantu ngaphandle komhlobo wakhe ongumhlobo wabamhlophe. Ungaba ukubona ngaleyo ndlela lawo?
Kuliqiniso lakho kakhulu. UTrump nje ukuthi kakuphumiseli njalo kunzima ukuthi yena angakukhipha ngomlomo wakhe. UTrump kahle kahle is a racist. Uyazonda especially abantu abamnyama labantu abangaphandle. Singananzelela ungakhangela kulezi phephela eziningi ezizama ukungena e-America lapha zisuka e-South America zisiza la. Indlela aphatha ngayo laba bantu bakhona sebeke badutshulwa bengakangeni la kungena elizweni bese sengaphandle kodwa bedutshulwe ngabantu laba abafinga ukuthi bazengena la. Sikhangele abantu wana labo mama abazithwele abayizithwele abasendleleni bafakwe emathejini okwenkomo. Kambe ngabe ubonisani lokho? Luthando noma inzondo? Kuyinzondo esegcekene kalabuntu umnumzana uTrump.
Khona ngapho eTexas sizwa kuthiwa like latshengisela ngolwesihlanu phezu kwendlela aphatha ngayo udaba lokungena lokuphuma kwaba kwamanye amazwe kuleli. Ungasichasisela okuningi ngokwenzakeleyo khonapho?
Abantu beze ngobuningi babo njalo nxa ngithi abantu bezilepha kangisho abantu abafana lami abayizithwepheli kumbe abantu abalezihlobo eziyizithwepheli. Sengikhuluma ngabantu abalapha e-America lama-Native America bebekhona la bezobonisa uthando kubantu abafana lami abayizithwepheli. Sikuchazile lami ngiye ngathola ithuba lokuthi imipha kwanti sichaze ukuthi kanti kuyini vele okwenza ukuthi abantu baze basuke emazweni abo bazithole besiyadinga lapha bangacatha khona. Sakuchaza sobala ukuthi kwenziwa zihlupho esihlangana nazo emazweni esikuwo. Kungaba izimpi, kungaba mhlawumbe ama-economy engasebenzi kahle, kube indlala abantu besifo sebebalekela emazweni angcono. Kodwa abantu bazile bazosisapota baphakame ngobuningi kakhulu. Sabachazela bezwisisa njalo bona bethi bebethela ama-placard bethi bona ama-asylum seekers they are welcome, ama-refugees they are welcome as long as bengezi ngobugebengu. Njengoba umnumzana uTrump sibone sithi bona iziphephelo eziningi ngama-criminals bababuya lama-drug. Abantu abasebenza ngama-drug abalasidingo sokuthi bahambe egangeni for tools kumbe izinyanga ngoba ngabantu abanemali laphana balendlela zabo. So laba abantu esibabona bethwele kanzima omama abazithweleyo bese sithi bona izigebengu ngabama-drug ngamanga lawo.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Sizigqibeke ezekuseni ngezemidlalo. Iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni we-netball selingenile kuhlandla lesibili lomncintiswano we-Netball World Cup ngemva kokunqoba eleNorthern Ireland nge-51-49 izolo. Impumela yemidlalo enguqu eyemidlalo ye-Kasluga Premier Soccer League edlalwe izolo yona imi kanje: Caps United 2, Yada 0, Triangle United 2, Telwan 1, Mushawani Stars 1, Herentals 1, Wange 2, Chigenin 1, Highlanders 1, FC Platinum 1.
La puma la belishilanga lemvelo yonke yayibukeka inhle abantu bakamthwakazi becocisana ngendaba ezimna nti nti kwase kwamnandi bathini ho bakhuluma ngayo phela inkunzi emnyama ufoka nyongolo ufoka mcabuko umafukufuku bathini umkalu esiziba ngubani na inkunzi emnyama inkunzi emnyama inkunzi emnyama ufoka mcabuko ebhonga emabhajini kwakhalisitha inkunzi emnyama
mukacheni livuka njani kumakumbi womane womhlaba lapha elingaba likhona khona pa emelika UK eZimbabwe kanye kobulawa kontutu ziyathunqa komfazi uyishaya indoda eHarare kokwe gweru kwekwe kwanda plum tree utichi chagechenge ewange binga livuka njani sihlobo zami siyalamukela njalo siyalibonga abasilandelayo ku Facebook kulo Jason Maphosa uthi wena livuka njani msakazi siyavuka Maphosa silethemba lawe uvuke kuhle noma kuku Ntombi Ngwenya lawe uyabuza uthi livuka njani msakazi hayi sivukile mangwenya silethemba lawe uvuke kuhle Princess Buhlentini ubuza ukufana lawe uthi uvuka kanjani msakazi hayi mina niqinile entini ngilethemba lawe uvuke kuhle zihlabangana utwena kanti uthamisa kuyoze kube nini ehlala ebamba amarali laye ungani sokufika la aphelelwa khona Skuza ehlabela ke kamnandi lapho esiqhubela uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni ngengoma yakhe emnandi indlikizane ethi yona inkunzi emnyama ukuzigqiba ke ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili izisebenzi zikahulumende zizahlangana lomqhatshi wazo namuhla kukhulunyiswana ngodaba lweholo ababalisi besithi kumele bakhwezelwe iholo lifike ku-4600 Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa uthi uZulu kumele ahlale ezilungiselele ukungena esitaladeni etshengisela phezu kokwehluleka kwahulumende ukulungisisa umnotho. Hayi ke kwanele, kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Lijone kuhle mthwakazi olivalelisayo nguNtungami Linkomo.